Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uDanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Elingalivuka njani zulukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesibili mhlazi ku-3/4/2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe ukungayi emkhosini wokuphawula kwedwale lephalamende lamuhla uqoqwa libandla le-CCC kuzaphathisa ngandlela bani?
Koke awusoze uye ubukela ke wena isela lihlinza imbuzi yakho, uyakhangela nje utshwala ngowenqa yabulesabuthi lisondelele, kodwa uyabukhangele nje lihlinza imbuzi yakho ngoba kutshela imbuzi yakho lihlinza lapha.
Othethwa ukuba ngumsekeli kameya wedolobho lakobulawayo umnumzana Donaldson Mabutho ulandula ukuthi ngumuntu wokuza kobulawayo esithi ungumthwakazi opheleleyo.
Kathesi nje silodubo lokuthi we only have 6 refuse compactors, imota leziyana ke omabhimu esasithi ngomabhimu. Khona ke idolobho require 8.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi umnotho welizwe uyaqhubeka uthuthuka, kodwa ingcwethi kwezomnotho zithi uhulumende ugida ezigqakezela.
Ubufakazi kusesikhwameni semali kazikaZulu. Uma singene ezitolo ukudla akuthengeki, emakhaya ontanga bethuna bebhodabhoda akulamsebenzi, imali yethu yona ama-bond iyaphephuka.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Agambe ukungayi emkhosini wokuphawulwa kwedale lephalamende lamhlanje ukuqoqwa libandla le-CCC kuzaphathisa ngandlela bani? Iphalamende le-Mount Hampden phandle kweHarare izavulwa okusemthethweni okwakuqala selokho yakhiwa ngamaChina lamuhla. Isikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi uthi leli bandla kalisoze liye edale elitsha ngoba lingananzi uMnangagwa abathi wacilibezela kukhetho. Leli bandla njalo lithi lithethele linyathelo njengendlela yokutshengisela umongameli lomhlaba jikelele ukuthi kumele kwenziwe ukhetho kakutsha lulawulwa yi-SADC olwenze okwenziwa ngenyanga kaNcwabakazi aluzange luqutshwe ngemfanelo, kutsho leli bandla. Kodwa ibandla leZANU PF lithi okwenziwa ngamalunga ibandla le-CCC ngamandlwane ngoba bayavuma ukuthi amalunga abo anqoba kukhetho lokuba ngamalunga edale lephalamende, kodwa ngakwelinye icele besola ukhetho besithi aluqutshwanga ngemfanelo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungela ezombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla olilunga njalo lebandla le-CCC.
Ngombono wami ngibona ukuthi lokhu kuyingxenye yendlela yokukhonona kwebandla le-CCC ngendlela ukhetho olwahamba ngayo. Angithi ziningi indlela phela zokubulala umagidi. Sokukhulunywa kuwo-SADC, kuyakhulunywa emaphepheni, kuyakhulunywa ezindabeni, kuyakhulunyiswana lapha lalaphana abantu bekhonona ngokungahambi kuhle kukhetho. Ngibona ngathi lokhu ngokunye nje yindlela yokukhuluma eyokuthi izinto kazihambanga kuhle. Nxa abantu bethole ithuba lokuthi ilizwi labo lizwakale kulokho, ngibona bazisebenzisa indlela eziningi. Enye yakhona ingaba yiyona le yokuthi bangazibaya-ke ephalamende, bazikhulumele bodwa labo ababe bekhona. Ngibone ngathi nje indlela yokukhuluma kuqhutshekwa kuyiwa phambili kudinga umhlahlandela ukuthi into le ingabanjwa njani. Kungayisikho ukuthi iZANU izaswela ubuthongo ngalokho, kodwa ngithi phela ohlaba umkhosi kukhona kubonileyo. Ngibone ngathi kuhlaba nje umkhosi ukuthi kukhona okungahambanga kuhle Gaisikuta so madunga eparlamende kodwa bathi yena lo ozokhuluma labo ngombono wabo labo abangamalunga eparlamende mhlawumbe lebandla gaisuye omele ukuthi ngabe nguye owenza lo msebenzi ngoba ukhetho aluhambanga.
Ngokungayi kudale leparlamende lokhu ubona kungaba yinto na esingathi thina ikutshengisela nje okungela mkanjo kumbe sizabona kuphathisa kutshengisa ukuthi amalunga la ibandla leli le-CCC alivumelani lokukhethwa kuka mongameli.
Ngibona ngathi nje konke njengoba ngeke ngatsho ngaphezulu ukuthi yindlela nje ukuthi bangaze babonakala besiba khona phakathi kwendaba leyo khona ibandla le-CCC lisithi ukhethwa lukha alubanjwanga kuhle ikutshengisela ngatsho njalo owalelo langa kuphela mowaleso sikhathi kuphela ngoba okusalayo ukuthi bayakwazi laba baseparlamente laba ngikhuluma ngokwazi wami njengoba ngangadlula khona lami inkulumo yakhe yonke bazayifica ikhona emabhokisane nabo ukuthi bakhona mbekabakho bazakuzwa konke sebezibalela ngoba kuyake kubhalwe konke kulugwadlwanyana lokhona oluyabe lumumithe yonke inkulumo ngakho kabalahlekelwa yilutho sibili khona ngokuzwa lokwazi ukuthi kukhulunyweni ngobana inkulumo leyo bebuyela nje eparlamente nxa eseqedile yena lutho ngumongameli bazayithola inkulumo yakhona iqukethwe kulezo ngwalo kodwa ke babe sebetshengisele ukuthi bangaza ke bahlale bamlalele ngoba nxa behlala bemlalela kutsho ukuthi kukhona nakwabo konke lokhana kuyize kuyabe kuyikuzenzisi kodwa bengazange babe ngaphansi bahlale phansi bachume balalele umuntu owangena esikhundleni ngendlela ezingacaciyo ezibonakala kwabaningi ukuthi ukhetho lolu kwalesigilimbane kwaba lokuntshontshwa kwalo ngakho-ke awusoze uye ubukela-ke wena isela lihlinza imbuzi yakho uyakhangela nje ucwala ngowenqa yabo lesaba ukuthi lisondelele kodwa uyabukhangele nje lihlinza imbuzi yakho mbe bakutshela ukuthi imbuzi yakho ihlinzwa lapha.
Alo-ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo elilunga lebandla le-CCC. I-Studio 7 ixoxela amanye amalunga ebandla le-CCC athi aza kuba ekhona edale lephalamende kodwa awafunanga ukuziveza. Umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo umnumzana Donaldson Mabutho uyalandula ukuthi yena kumbe abazali bakhe ngabantu bokuza eMathebeleland ngoba uthi wazalelwa isibhedlela sempilo njalo uzimisele ukuthuthukisa leli dolobho ngoba wakhulela kulo. Umnumzana Mabutho ongukansila wempophoma leMabuthweni uthi kalalwazi lokuthi izakhamizi ezatshengiselayo zisola ukukhethwa kwakhe zakuthatha ngaphi ukuthi ngumuntu wohlobo lwesishona. Izakhamizi zakhonona njalo ngokuthi okansila baphoqwa ngumkhokheli webandla le-CCC umnumzana Jamisa ukuthi bevotele umnumzana Mabutho lomnumzana Coltart lanxa kwakulabanye ababengavotelwa. Asizweni umnumzana Mabutho echasisa ngalolu daba ingxabangqoza eyaqhamuka edolobheni le-Victoria Falls lapho abikwa waxotshwa khona kuxatshwanwa ngokhetho lukameya kunye lenhlelo lohlelo lokunanza idolobho lakobulawayo olukhokhelwa ngumnumzana Coltart lezakhamizi olusaqhubekayo.
Into engithanda ukuyibonga nje kubonga izakhamizi zakobulawayo ngokunisekela wani ukuthi ngibe ngukhansila wendawo yasempophoma lasemabuthweni ukuthi ngikhokhele. Okwesibili ukuthi lami ngibe ngumncedisi kameya ukuze sidonse kanye kanye lezakhamizi lama-stakeholders akobulawayo sithuthukisa idrobho lethu. Mina ngiyinzalo yakhonapha kobulawayo angazi ukuthi abantu bakuthatha ngaphi. Ngizele empilo la mhlaka 7 February 1983 so abantu bengakhathazeki ukuthi hayi umuntu okuza. Mina ngizalela empilo la, ngakhulela ku block 30 la kumzulu kaMadlodlo. Ku block 30 ngafunda eNkulumani primary, uHeadmaster wayesese ngumnyama. Qalikwazi abahlali bempopomo ukuthi sale sabalo uHeadmaster ngumnyama eNkulumani primary uDeputy Mudlodlo. Ngiqeqeshile, I'm a transport consultant by profession and currently I'm studying towards my masters. Hayi abazali bami badabuke eSwazilandi.
Ubuke kwaba le ngxabangxoza phose efana leya kobulawayo kukhethwa usodolobho weVictoria Falls. Njalo kubikwa lawe wawukhona waxotshwa. Kwakuhamba njani lapha?
Indaba yeVictoria Falls, I think it was blown out of proportion. Iparty yayithume abantu, it was Honorable Desmond Makaza, Honorable Mlilo Stabile, Councillor Shepherd Sithole. Mina, I went there to assist, not to lead the delegation or to impose a candidate. Njalo angizange ngixotshwe eVictoria Falls, zaba zinkulumo zabantu. Lingaze libuze ama-councillor eVictoria Falls aze litshele ukuthi uMabutho azazi imbone njalo kazange ixoxisane lathi. Ngazwa nje sokumenyezwa nje ibizo lami, akula i-position e-candidate. There was a party directive in consultation labantu abe-Victoria Falls. And bakwazi mgceke wona ama-councillor eVictoria Falls ukuthi baxoxisana njani lalabo ababezinkokheli phambi kwami. Mina ngasala ngizihlale nje emoteni yami, bona besiyayenza imisebenzi ababethunywe yiphathi.
Siyabona ukuthi uhlelo eliluqhuba phambili kulezi insuku ngolokuhlanza idolobha.
Iviki ephelileyo sike sahlangana nama-business people, osomabhizimusi, ukuthi singancedisana njani ukuthi idolobho libe lidolobho elihlanzekileyo. Ye imfundiso izaba khona ukuthi ubone ukuthi asingeke saqalisa ukuthi siyenze izinto singazange safundisa abantu bakobulawayo ukuthi bantu bakithi sesithatha amanyathelo lawa lalawa le ngozi yokudampa izibi, nokuthi nxa kusiba lembadalo njalo yokuthi nxa umuntu ungalahla nje ingcekeza edorobheni kule sijeziso bani or kule sigwebo bani. Kathesi nje silodubo lokuthi we only have 6 refuse compactors, imota leziyana ke omabhimu esasithi ngomabhimu. Khona ke idorobho li-require 30. And also ukuthi sibe le engagement, le nkulumo lokuzwanana lama-vendors akobulawayo. Uzabona ukuthi abantu bakobulawayo bayalalela and abantu bakobulawayo bayalithanda idorobho labo. Abantu sebegcwele every corner yakobulawayo and le nto le iqalise igodi selivaliwe egodini. So ngeminye imizamo esibona ukuthi layo ingasincedisa ukuthi idrobho lihlanzeke.
Hello ke ngumnumzana Donald Mabutho ongumsekeli kameya wedolobho lakobulawayo njalo engukhansela wempophoma Mabuthweni obekhuluma ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uyaziqhenya ngokuthuthuka komnotho welizwe olungiswa ngabadabuka eZimbabwe. Kodwa ingcwethi kwezomnotho zithi Mnangagwa ugida iziqakezela ngoba umnotho welizwe kawuthuthuki ngemfanelo. Umnangagwa wethu lela amazwi izolo emhlanganweni weZimbabwe Economic Development Conference edolobheni leVictoria Falls obekubuthene khona iziphathamandla zikahulumende, osomabhizimusi lengcwethi ezihlaziya ezomnotho. Okuningi asikuzweni kunokuthaba Dlamini esedolobheni leVictoria Falls.
Esipha umzekeliso walentuthuko, uMnangagwa uthe kuhulumende wakhe imigwaqo isisakhiwa izifundiswa zakuleli ngentengo ephansi kakhulu. Osekwehlukile lo hulumende wayezolo athi wayeletha omanjinela bakwamanye amazwe ukuzokwenza msebenzi munye. Wengeze esithi umnotho lo ubuye njalo wakhuliswa lohlelo lwe-intwasa abalwethulwayo kubalimi bemaphandleni kanye lendlela ezehlukeneyo zokulima ingqoloyi athi zinceda kakhulu ukulisana lendlala.
Of agriculture, kombucha and so on. Irrigation in the country now we are weak.
secure all the basic resources that we have. Infrastructure development. We have said we must challenge our own girls and boys who are going to invest in the strategic years. Can you build the roads? Can you build the dams?
Sasungula indlela zokulima ezintsha ebantwini ngohlelo lwepfumvuza. Savula ama irrigation. Sikhuluma kunje silengqoloyi eneleyo ngenzuzo yethu esizenzela yona. Kwezokwakhiwa kufuze sikhuthaze abantwana bethu ukuba ngamanjinela, basakhele imigwaqo, amadamu, njalo lokhu sikwenza loba siphakathi kwama sanctions. Lelizwe liyakhula nxa siqathanisa lamanye kuzwekazi lomhlubulo wesadidi.
Lokhu kufakazwe njalo ngumgcini ncebo kahulumende uMnumzana Mthuli Ncube othi kusukela ngomnyaka ka-2021 eleZimbabwe selikhulile landlondlobala kwezomnotho njalo lokhu kusazoqhubeka.
The economy remains on a positive growth trajectory, having recorded GDP growth rates of 8.5% in 2021 and 6.5% in 2022. There's no doubt that Zimbabwe is one of the fastest, if not the fastest growing economies in Africa, with potential GDP growth of 5.3%.
Umnotho wethu usaqhubeka ukukhula ngendlela encomekayo. Ngomnyaka ka-2021 sakhula nge-8.5%, saya ku-6.5% kumnyaka ophelileyo. Uphenyo luthi ilizwe leli likhula kakhulu emhlubulweni we-Afrika lakuzwekazi lonke, njalo impawu zikhombisa ukuba sizakhula njalo nge-5.3% ekupheleni komnyaka.
UNcube uthi lokhu kudalwa inzuzo yezomnotho wakuleli egoqela ukwenjiwa kwamatshe aligugu lokunye ezokwethekelela ilizwe kumbe i-tourism kanye lozokulima. Kodwa ingcwethi ecubungula ngezomnotho uMnumzana Rejoice Ngwenya okunhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions uyakuphikisa lokhu.
Ubufakazi busesikhwameni semali kazikazulu. Uma singene ezitolo ukudla akuthengeki emakhaya, ontanga betshona bebhodabhoda akula msebenzi. Imali yethu yona ama-bond iyaphephuka, phinde izibhedlela azilamithi, izigulwane ziyabhubha ngenxa yokusilela kwemithi. Imigwaqo ibhilizekile, akula manzi empompini, izitimela akusela emadolobheni, akula mabhasi.
Kumhlangano munye unkosikazi Rosemary Mpofu oyisiphathamandla senhlanganiso ye-Consumer Council of Zimbabwe wethule ukudana ngezinga izizalwane zakuleli ezingasathembi ngayo uhulumende wazo, esithi ngokwenzeka nyakenye akusela ogcina imali ebhanga. Kuthi ingqobe isikunkokheli ukuze lokhu kulungiswe.
They tell you what happened in 2008, which we are all aware of, not once, but again in 2018, 2019. Pension years, what happens to them? Our old parents, I know that we are all in the picture of what happened. And so for as long as we are not addressing issues to build confidence, to incentivize bankers, people who bank, we are not getting anywhere.
Baya kutshela ngokwenzeka ngo 2008 lathi esikwaziyo, kwaphinda njalo ngonyaka ka 2018 no 19. Kwenzakalani kwabempentsheni? Ngikhuluma ngabazali bethu. Kodwa kuba sisaqhubeka singakuqondi lokhu kulungiswe, kasiyindawo njengelizwe.
UMnumzana George Kubamathanga umabhalane omkhulu ohlangothi lukahulumende olubona ngezimali olwe-Finance Economic Development and Investment Promotion utshele uMnangagwa ukuba ingcwethi lezi izolo zethule ukuba ilizwe leli ukuze likhule kwezomnotho kufuze liqale ukusebenzisa imali yakuleli i-bond note. Uthi zikhuthaza njalo ukuba uhulumende alwisane lokuthengiswa kwemali ngokungekho emthethweni. Emaphethelweni omhlangano lokusasa kukhangelelwe njalo ukuba kuphunywe le ndlela ilizwe leli elingathola inzuzo kulabo abathengisa ngokungekho emthethweni okugoqela otshekeja. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi indizamtshina yenkampani yakwele South Africa eFly Surf Air iqale uhambo lokuphapha isuka kwele South Africa edolobheni le-Johannesburg ilubhekise eHarare. Le nkampani ebhadalisa imali enganeno kulezinye inkampani ithi izasungula inhambo ze-Victoria Falls lakobulawayo kunsuku ezilandelayo. iphephandaba lobulembu ele zimlive.com lilo daba lokuthi umholi wamapholisa ogatsha lwabakhangela indaba zokubulawa kwabantu ihomicide eHarare udetective Alexander Jaji udubule omunye umuntu enight club yeHarare ngomgqibelo ngemva kokuphoselana aqatha labanye kade befuna ukuthi asuse imoto yakhe emgwaqweni lapho kade avimbele kona abanye. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Joseph 7 hello. Hayi sithike sikhulume sikhuze lo kuthiwa nguJosepha Chuma loyo akayekeli ukusimbuluzela ekele ukukhuluma amanga akhumbule ukuthi kulabantu beZimbabwe kulabantu bezano manje asazike phela ngoba la masela lawa ma kusiyafika leso sikhathi kumele baphume bazabaleka baye phandle azagcwala indawo yonke yena uzabaleka ngani nini ngoba le terekita akayiphiwanga mhlawumbe uzajampa ngayo eZambia. Josepha Chuma khuluma iqiniso uthi hayi bantu izwempela sicibelezele ukuthi sitshontshe sisiya phambili ungathi ilizwe liyalungiswa lungiswa mbani la mina ma ungifuna ungiqonda anti uyakwazi lapho endihlala khona Josepha Chuma zama ukhuluma iqiniso utshela abantu baseZimbabwe kuthi hayi thina bezano sisatshontsha ungakhuluma amanga ungumuntu omdala yekela amanga Joseph Chuma kungcono ngoba nje
ebela Studio 7 njani Masenga ngilapho kobulawayo iphumule emadokini izano ilamachegu ambalwa nje ayiwabamba umbuso ngenkani uChamisa uzamile singamsoli kakhulu ngicabanga ukuthi suke isikhathi sokuthi la maZimbabwe asukume abonise ukukhonona ngalento eyenzakalayo ilizwe libanjwe ngenkani libanjwe ngabantu abambalwa abafuna ukudla bodwa abantu abasukume bezame kuvalwa amabhoda sizwile ngapha eSouth Africa sifisa ukuthi la ezinye izindawo ezifana laboZambia Botswana Mozambique indawo amabhoda wonke lawa avalwe ezilonge ezamachegu la ezane funa ukuthi lokhu kuqhubeke funa ukubamba umbuso ngenkani funa kwenza ukhetho olutsha asifuna ukubona abantwana bamachegu la ezane beqhubeka futhi bekuzekhi lapha sifuna ukuthi sadaki kungenela amanye amazwe azodinga ukhetho lolu sifuna ukhetho olutsha izanu ilizwe laso lezanu ngelabantu besibabo.
Sanibonani Studio 7 nabalaleli njani basakazi bethu abathandekayo izano izizwisa ubuhlungu Studio 7 nabalaleli izenzela umathanda ayinamahloni kodwa naye ubuhlungu yakudeserva back mina umbono wami ebenginayo ukuthi kulaba abafowethu nodadewethu kakhulukazi isemazweni angaphandle kakhulukazi la e-South Africa idemokrasi la ikhona le toyitoyi iyavunyelwa sibambaneni la sivuke ngobusuku sithenga amapetroli siqondene ema-embasi kakhulukazi sithagethe i-istigate lepitoli into ethizano la ekhaya kusiyakusa umlilo ubugungqile wagungqisa konke.
Studio 7 siyabonga siyabingelela futhi sibingelela abalaleli umsebenzi nami ngithanda ukuphawula nje kancane nge-MRP ukuthi ngibone ngathi iyahlakazeka iyaqhubeka ihlakazeka ma bethi bexotha umkholo wabo umqondisimoya ukuthi bathi ahluleka uhluleka kuphi umqondisi ngoba vele kahle kahle ayikho into yabo vele kade besebethe bayiqala bebayenza afika mbe kuhaf wonke sebefuna ukuphatha baxotha umqondisi bafaka bani yena lo bamfaka uzokwenzani ngoba i-MRP ithi ifuna ukukhulula abantu bakwamthwakazi indlela abafuna ukukhulula ngayo abantu bakwamthwakazi inzima kakhulu ilong route le okuthi ngabona abaqale babambisana nalabo abafuna ukukhulula abantu bonke abaxakekileyo abaxakiswa yizanu PF 1980 phela abantu bakamthwakazi kuzizwe izibone becindezelekile bacindezeliswa yiyo izanu nalesi ithi asibambisane sizameni yona ukuyikhipha kukani bese sikhalela ke okufunwa ngumthwakazi ukuthi abantu bakamthwakazi abawuthole umsebenzi abantu bakamthwakazi abakuthole ukuhlonitshwa abantu bakamthwakazi abaphiwe indawo yabo ilingane bona lokho siyakubona lo kodwa sithi bona bayagagamela yikho sebeze bexotha umqondisi upresident wabo kungakakhanya nokuthi basuka kuphi bayakuphi so bonke ukuthi bafuna ukuphatha kumbe bayangukuthi bafuna ukudla bonke sebebona umqondisi sidla yedwa mhlawumbe basazi kukhona mbe ongangisiza lapho ngiyabonga ngokukhuluma ngosibhedi
Studio 7 linjani basakazi abahle labalaleli kuze ngendawo yomhlaba ubaba lo uJetho Mpofu uyazwakala uyakhuluma futhi ukhuluma iqiniso into efunekayo lapha ukulwa asiki ukuthi abantu kuguquzela udlame kodwa sidinile bakithi, sidinile bakithi ngokuphilisa nzima umnangako nabangani bakhe labezwana ukuthi manje umnangako awuthatha abantu abakhe wafaka ezikhundleni uyenza yonke le nto ayenzayo ngoba uyabona ukuthi uyasibathi bakithi asiyekeleni ukugwala ikakhulu abantu abadala la abantu abadala babona impi yibo abantu abayi-problem labo ngoba uzaqala uyakhuluma le nto bazokutshela ngento abayibonayo thina siyazi yonke le nto liyasibanga siyibone
kum kuyahleleka hhayi akulatwembi bantu bakithi sibona nje ukusidwa ngemithwalo le siyisindiswa ile laba abasiphetheyo abathi basiphethe abathi bavotelwe ngabantu ezanupf masikhangela thina kakhulu nangapha sokunomuye laye owezanupf osekhuluma ukuthi bona labo mthwanga yibo mpela abalwayo besithi bona ama-liberating movement yabo babehamba nabo we-mpla leswapho hhayi amanga amakhulu thina ama-zibrit esasihamba siphila lefrelimo silayo i-mpla leswapho nawonke ama-liberation movement in africa sikhuluma lase-liberia vele sasihlaziwa singama-zibra kodwa namhlanje amasela abatshontshe abavota abantu betshontshe zonke izinto zabantu sebengabantu abahambayo besithi bona hhayi yibo mpela abaziwayo abaziwa laba bantu ngoba ma singathi siyabheka lela ma-operation yabo yiphi i-operation yabo enkulu abathe baqale ukuyoyitshaya ngoba thina singama-zibra le-mk saqalisa ukutshaya ngo-1968 kwazwakala mpela kwayethuka umhlaba ukuthi hawu laba abantu bayaphila bangama-terrorist ngempela so thina-ke bantu bakithi izanu umuntu ongayaziyo uzangazathi ukuthi uyayiqalisa le nto yaqalisa ngama-60s bantu bakithi ukuphuma kwezanu ibaleka kuzaphu iphuma hhayi kona loku ka-1987 thina sikhuluma ngento izaphu ngoba yimother party ama-parties wonke othandayo noma kathandi kodwa izaphu umsungulo wendaba so-ke hhayi siyabonga thank you
Studio 7 nishona njani Felix Qinisana okhulumayo ha nangutshuma naye futhi abuya phupha njemini ukuthi isadakhi ne-United Nations yamvuma ukuthi umnankagwa umongameli umnankagwa wawina heyi asi bantu madoda asimanga abantu bezimu bezanu madoda hayi amanga ezanu ma kukuthi banekholeji impela yezanu baneyunivesithi yamanga iyakuzanu uzobona ukuthi hayi impela lapho kungabantu bamanga
oke abengamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp nombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika wayengumongameli wele Melika mnumzana Donald Trump izolo ubesemthethwandaba we-New York lapho yena umndeni wakhe kunye lamankampani akhe ayetheswa khona icala lokungalandeli imithetho yokwenza amabhizimusi. UTrump obangamelanga abe khona emthethwandaba uhambe khona esithi ufuna ukuthatha leli cetha ukuyazisa intatheli zendaba ukuthi uyahlukuluzwa. Abachuchisi bathi bafuna ukuthi uTrump avinjwe ukwenza amabhizimusi esigabeni seNew York ngoba wayengalandeli imithetho. Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ke sikhangeleke inhloko zendaba ebezikhokhela. Kambe ukungayi emkhosini wokuphawulwa kwedale lephalamende lamhla ukuqoqwa libandla le-CCC kuzaphathisa ngandlela bani? Owake waba ngumsekeli kameya wedolobho owakhethwa ukuba ngumsekeli kameya wedolobho lakobulawayo umnumzana Donaldson Mabutho ulandule ukuthi ngumuntu wokuza kobulawayo esithi ungumthwakazi opheleleyo. Ngamaviki amalutshwana asanda kwedlula izakhamizi zakobulawayo zike zakhonona zikhalala zisithi zona uMabutho kayisuye wesigabeni seMandebeleni ngalokho kumele kukhethwe omunye ukuthi abe ngumeya ngumsekeli kameya. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. igama lami nguChris Gande, asidibaneli njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama lamhlanje ngo 7:30.